sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuMvimbitho 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF. Ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo ube lomntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana kwakhe isivumelwano le-Apex Council izolo. Kodwa abanye ababalisi bathi incane kakhulu limali. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-State of the Union namuhla lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF yekhwekhwe ngesonto, uMnumzana Mboneni Ncube ube yindoda esakhulayo esanda kuthatha umfazi kanti njalo ube lomntwana omncane. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli waleli bandla, uMnumzana Nelson Chamisa, ekhuluma lentatheli zindaba eHarare izolo. UChamisa usole isehlakalo lesi esithi isadaki kumele ingenele kudaba lweZimbabwe ngoba udlakela lolu lungagcina ludala ukungahlaliseki emazweni asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Nango uChamisa echaza umufi.
When anyone lost his life matters. This young man was recently married. He has been married before. And of course, the wife died. He has an 8-year-old daughter, a small-scale minor. He's 35.
UMboneni Ncube ubesanda kuthatha umfazi. Ulomntwana oleminyaka eyisishiyagalombili. Ubezama ukuqala impilo entsha ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Kodwa sebembulele ngenxa yezombusazwe. Lokhu kwenziwe ngabanye abakhokheli beZANU-PF ekhwekhwe. Sebephendule ikhwekhwe yaba yisigaba sobudlofa.
Or Al-Shabaab, or they call it Mashuru. And I don't know why they want to tarnish the name Shuru.
Basebenzisa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Angazi lokuthi indaba besebenzisa lelo gama ngoba abantu abavela eShurugwi ngabantu abahle.
For free and fair elections in the face of escalating political violence. Mr. Mnangagwa and your ZANU-PF, if you don't want competition, don't call for election.
Baba Mnangagwa le ZANU-PF yakho, nxa ungafuni ukuncintiswa, ungenzi ukhetho. Ngikuzwile futhi usithi uChamisa uthanda udlakela. Akuqondanga lokho. Ngingumuntu wokuthula mina.
I'm a man of peace.
Lanxa amapolisa ekubeke sobala ukuthi abanye bababotshiweyo ngabasekeli beZANU-PF, abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 njalo athi adinga ingqungquthela yabo uKennedy Simbi onakanelwa ukuthi nguye owagwaza inxeba elabulala uNcube. Abasolwa bahlasele amalunga e-CCC emhlanganweni kaChamisa wokukhankasela ukhetho ngesikhathi yena uChamisa esenkundleni ekhuthaza abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe ngobunengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa, umnumzana Gift Ostalosisiziba.
Asikhangeleli thina ukubana ama-elections eZimbabwe ukhetho kube le violence ngendaba yokuthi kuyinto eyenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula njalo kungabi lokuthuthukeza kwezindawo ngenxa yokuthi i-violence iyabe siyi-order of the day. So yikho umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ekhuluma ngendaba-ke ye-violence eyayenzakala eKwekwe.
Manje ungasitshela ukuthi amapholisa alabo yini ubufakazi bokuthi bona labo ababotshiweyo yibo abayenza lesi sihluku?
Yes, ikhangelele ukuthi kuzaba le investigation ngamapholisa njengoba bekhulumise beboyiphe abantu abayi-16 ukwenzela ukuthi indaba le i-follow up, njalo simeke sure ukuthi kuyaba le justice for imuli yakoNcube elahlekelwe-ke Mbonisi Ncube oleminyaka engu-35.
Manje lina lithini ngendaba yobudlwangudlwangu osebusenzakala lobu, ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho lwama-by-elections soluseduzane?
Indaba ye-violence ngesikhathi sokhetho indaba ehluphayo kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ungakhangela ubana sukusela independence ama-election kuleli lizwe ahlala ele violence, ukubulawa kwabantu ngendaba zombangazwe sonke esiyikhangelele ngenxa yokuthi sikhangelele ukubana ukhetho liyenze kunga labantu abaluza impilo ngendaba ye-violence.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa elusola loludlakela, abantu kumele bamelele uphenyo athi ukugijimela ukugcona ibandla lakhe.
Kumele kube lokuthula zonke izikhathi, kube sokusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kule zinto ezinjengaze nezezenzakalayo. Kodwa-ke osokukhona sokuyimvamo lapha eZimbabwe, indaba lezi mele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo, kungacatshangelwa. Andubana sikhulume sithi hhayi ububi benziwe ngubani, asikeni sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga le-ZANU-PF. Kusenjalo, ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, i-Peace and Reconciliation Commission, yethule umbiko izolo ikhuthaza abantu ukuthi bachiyane lodlakela. Kodwa isimanga ikuthi likhomishini ayizange ikusole ukubulawa kukamnumzana Ncube, ngisho khona nje ukukhuluma ngalolo ludaba. Le yinto esolwe ngabalwela amalungelo oluntu abafana lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Kulusizi ukubana abantu babe bebona umuntu eganga bebe sebekhuluma begeneralize. Alubana ikhomishini ngabantu abaqotho abafuna ukuthi kube lokuthula elizweni, bekufuze betsho bese beqale ngenkulumo, ngoba into zonke lezi ziyenzakele kube lenkulumo etshengisa ukubana elizweni abaphethe amandla kathesi, okubalisa umsekeli kamongameli uChiwenga into ayikhulumileyo esekhwekhwe ukuthi uzachobodisa abamayelo njengentwala. Yiyo izinto ezibangela ukuthi kube lodlakela elizweni. Abatshelwe kube sobala ukuthi hayi ZANU yini elibulela abantu ekelani ukwenza i-violence.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomgcinisihlalo we-Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selo Nare ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze izakhamizi zeGwanda ukuthi zivotele amalunga alo kukhetho lwama-by-elections ngoba engabakhokheli abaqotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Le nkuthazo yethu le iziphathamandla zaleli bandla esigoqela ilunga ledale le-National Executive unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa, yena ojela abantu abaze emhlanganweni obusetsha Under Park ngempela sonto ukuthi bavote ngokhalipha befake amakhansila e-CCC ezikhundleni athi amalunga ezanu-PF okulibandla athi ngelamasela asabulele ilizwe.
Sithi thina siyi-Triple C asikhipheni amasela. Amasela asithathela ikusasa lethu lekusasa labantwa bethu.
Umhlangano lo ubungawukhankasela amalunga e-CCC agoqela umnumzana Justin Majale wayengumeya weGwanda waqotshwa esihlalweni libandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe esetheswa umlandu wokusekela umnumzana Nelson Jamisa. Udinga ukubuyela esikhundleni sokuba ngukhansila ka-Ward 7. UMajale uzancintisana lo mnumzana Thembelani Madudu owezanu-PF uLizwe Ngathwezaphu lo mnumzana Vusani Mhlanga owe-MDC Alliance kukhetho luza kwenziwa mhla zima-26 kuyona alinyanga. UMajale uthi uzimisele ukusebenzela uZulu.
I-water treatment plant ibuye kwi-municipality lo minister wathembisa kodwa kwami endleleni yizwe ezinye izinto emele sizilungisise lokwelusa amanye ama-policies lokwelusa eminye imithetho esiyayitshiya ikhona.
Isikhulumeli sebandla le-CCC ezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi umasipala weGwanda ngasaqhubi kuhle umsebenzi selokhu Majale wasuswa esihlalweni.
Izinqumo ezithathwa yikhansili lelo meya lo osekhona webandla leli labomonzora i-MTC yabomonzora azitshengisi ukuba ngabantu abanozwelo lokuthandana labantu.
Ukubulawa kwelunga lebandla likaJamisa ngabanakekelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eKwekwe ngensonto sokusolwe ngabaningi abagoqela abahlali beGwanda bona abathi bafuna ukuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngokuthula. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ngenyanga i-20% kulandela ukusayinelana kwakhe isivumelwano lenhlanganiso yezisebenzi i-Apex Council izolo. Uthi njalo phezu kweholo ledola lakuleli izisebenzi zizaqhubeka zithola ama-$75 okuyimali ye-COVID allowance zibuye njalo ziholiswe i-$100. Uhulumende ubevele kukhulumile lokhu kumaviki asanda kwedlula. Abanye ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi lokhu akuguquli lutho ngoba uhulumende elokhe engakafiki ku-$540 abayifunayo. Ngokunjalo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi baza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Nxa sikukhangela konke lokhu izinto azikhuluma kudala esikunanzelelayo ukuba i-public service isebenzisana le-NJNC badlala ngomnotho welizwe ngoba nxa behleli kulama allowance abanikanayo. 2, basebenzisa ngesilungu okuthiwa yipropaganda. okuzayenza nje abantu bathi uhulumende uthe sokwenzakala lokho, kodwa kuyinto ekade iveli khona mqoka isazakala. Sina ke njengathuzi asikubambi, asikuyamukeli, asikuvumi oku statement lesi, ngoba kwakuqala akula muntu osimeleyo ezi ababalisi ku-NJC. Kuyakhulunywa nje ngoSicilia Alexander Sicilia, umuntu esamfakelwayo esingamaziyo lokuthi umele bani, wakhethwa ngubani.
Sikhuluma nje limi ngaphi njengababalisi be-athuzi, liyahamba yini emsebenzini kumbe lilamalanga?
Asimanga kusinemezelo sethu esasinikeza umqhatshi wethu ukuthi asenelisi ukuya emsebenzini. Kodwa-ke singabuyela emuva nxa sikhangela ukuhlukunyezwa esikwenzayo, ukubotshwa, ukutshaywa abanye bamalunga ethu bathi besizwa isimemezelo sokuthi mhlaka 22 umuntu nxa engasabuyelanga emsebenzini, kuyafana nje lokuthi usezixothile emsebenzini, bahamba bayabuyela. Kodwa sithe sesisiya phambili sisenza ukuqoqa i-statistics, sakubona ukuthi balutshwana abantu abasebenzayo. Ngokunjalo nxa sesikhangele i-statement lesi esesithijiwe, amalunga ethu asezahamba kabili kuphela emsebenzini, okuyikho kulingana leholo esilinikezwa nguhulumende. Isivumelwano esesisenzileke lamalunga ethu ukuthi emsebenzini sonke sihambe ngomvulo langolwesibili, la amanye amalanga umuntu aphumule ngoba uzabe esebenzela ize.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umasipala wakobulawayo usevalela amanye amalokishi amanzi okwamahola angamachumi amabili 20 hours ngoba amadamu eloke elamanzi amalutshwana. Inkundla yesayithi yona ithi abacubungula ezombusazwe sebesole kakhulu ibandla leZANU-PF besithi liyaphambili ngomkhuba walo wodlakela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani kustudio 7, salibonani basakazi bestudio 7, labalaleli bonke bestudio 7 jikelele. Ngixolani lo okhulumayo wasemathebeleleni South kwelikamzilikazi kamashobane. Mina ngilesicelo lo mbuzo lapha abadala, ngisacela ukuthi ngibuze ukuthi lapha ku-MRP ubaba umqondisi uma simvotela, simvotela ukuthi ahlukanise imithwakazi leZimbabwe yini, noma simvotela ukuthi abe ngu-MP kumbe simvotela ukuthi abe ngumongameli kumbe simvotela ukuthi abe yikhansila? Kukhona lapha ngideka khona mina, ngiyadideka, ngicela abangangiphahlulela abangiphahlulele khona lapho bandihlukanisele imbambo lomgogodla. Okwesibili-ke ubaba wethu lo mongameli wethu ongazi into ayenzayo yena lo baba omnankwagwa, njengoba ethu selilungele yena ukuthi sekulungele ukuthi u-3C mayethena usemi ngomumo ukuthi uzadala udlame, mbe ngisafisa ukwazi ukuthi yena uselungele ini ukwenzani. Uma ngabe bakhona abangasitshela bebandla lakhe abahamba laye basitshethi yini asekulungele ukwenza zani uma ngabe kwenzakalani. Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7 labasakazi bamabahle.
Sanibonani, sanibonani mawuyani ku-Studio 7 balaleli nabasakazi, ngimunjani linjani? Okungelelayo ofiserani fromasegoli uzala ngikhona le Plumtree kwelikamadlambuzi. Ngikhuthaza nami abantu bakithi khona le komadlambuzi, izigodi zonke umasendo Plumtree yonke ukuthi elisekhaya siyacela ukuthi liphakame lebhalisele ukuvota. Siyacela kakhulu lebhalisele ukuvota. Ngibuye ngikhuthaze nathi sisegoli nawo bonke abasuke eBotswana, South Africa, ukuthi uma kufika ilifu yakho njengoba kuzavota mhlaka 2023 ingakafiki, uma ifika lungiselela ukuthi ufike nawe uthathe isithubo siye Plumtree kwampana kumbe siye etawuni yakho lapho kune-ofisi lezekhona for ubhalisa ukuvota.
bona nonke ku studio 7 njani njani siyaphila hey bantu business plan business tele lapho eh stand ke litshele lo hulumeni wakuthi lo upresident lo mnanga kwale ukuthi ayekele lento yenzayo le akahambe ithatha abantu laba base Ukraine abantu bengazibeze kanti ulindeni ibulwa umthetho noma yini ngoba manje kanti njani ayeyidela abantu ntsha ayeyidela abantu akahambe ithatha abantu laba base Ukraine sesiphele ngabafoti ngenxa yakhe leke DZA kufanele iGerman for yini akabona ukuthi amanye amazwe akhuphe izindiza belanda abantu eUkraine ize bengafa abantu babo hayi akazama ukuthekela ke vusa ikhanda manje njengendoda kanti indoda enjani Ukraine kahle kahle efuna ukucatshangelwa daily imazwe ngezo sitshontshela zona ngapha kithi emathebelendi siya ezidla labangani bakhe lezi kasafunga uzikhupha ukuthi landa bafowethu ngale kuboUkraine hayi kasama ukusicabangela mani kanti injani kanti nendoda lowo
Salubonani basakazi be-Studio 7 okukhulumayo ngudewa umzalwa echolojo bengithanda nje ukufaka owami umbono ukuthi besicela ukuthi elizweni lakithi eZimbabwe nakhona omongameli nje sike sibone umongameli ophatha maybe iminyaka ngu-10 achiye lo munye sinankinga lokuthi yiphi iphathi ephetheyo but ngicabanga ukuthi omongameli nje uma bengakhe betshintshisane sibone umongameli nje phatha iminyaka ngu-10 kusuka lapho kungena omunye kwenze njenga sibone nje njengakwamanye amazwe ngoba sibona kwamanye amazwe kwenziwa kanjalo omongameli uphatha 10 years aphume ephathe 10 years aphume sicela nasezimbabwe kwenze kanjalo akuthi siphathwe ngumuntu oyi-1 iminyaka fika ya 20 or 40 lokho esiphethe umuntu owana hayi lokho siyakucela bakithi akucela kube kube notshintsho
salibonani ku studio 7 livuka njani bahlobo ngoJaffet Ndlovu lo owasecholojo is vice chairperson we Indosakusa community development yasecholojo ngibuya ekhaya on behalf of ukuregister silungiselela bonabo ukhetho loluza kuba khona singabanye babantu nje amagamethi lawa kade sephumile engasekho ehleleni lokuvota kungenxa yokuthi ungaregister khona lokho njengoba sesahlala emazweni bakithi okokuqala ngizathanda ukugqugquzela sibili abantu intsha ikakhulu labo abadala bonabo abakhona emakhaya sihambeni siyoregister bakithi lama kungaba yungavoti mbona ngani kuyabe kungaselani okutheni kodwa ukuregister kubalulekile ngoba kusinika ilungelo lokuthi sibe la ama-constituency nalani silawo laphana ekhaya ngibe sengisiba lesicelo-ke engaziyo ukuthi singafika njani kulabo abasiphathela zona lezi ndaba zokuregister ngifikile laphana mina njengoba ngiwechitachawa ngisecholojo njengafika lapho kuregistwa khona echolojo njengoba kade siyaregister ngitshilo ngaphezulu ngithe sengiregister-ke njengomuntu ongani kulala lapho engithungamela khona ngase ngibuzisisa indlela abasebenza ngayo engikutholileyo laphana yikuthi ma kuphumela abahamba bengama-mobiles kusiteshini abafikela kiso bajwayele nje bazihlalela amalanga amabili njengomuntu ongumhlali wesigaba ngananzelela ukuthi imizamo abayizamayo yebo ingabathola abantu kodwa isikhathi abasipha sona siba sifitshane
zinjani basakazi bakastudio 7 lonke likhona ngapha ngasemelini siyabonga kakhulu izigaba eziningi lehlelo eziningi zamadona characters bayazincedisa abantu ngokuthi babayekhele izinkathi zokulima nokufuya inkukhu ngibonga bonke abasengadini esilwa nendlala project esengijoseph angale ngithi linjani malunga esilwa nendlala gcina nini ubuvila abudliwa kudliwa isithuthuku ngijike ngikhona phana emzini omkhulu kojiyani bengelubongane the big one ngithi phesheya kwamahlasela usabongani unamafika unasiqhe sadika umama unalo ngithi phulani likhokhowe lingakhohlwa ikorona ikhona lisigeze izandla olukhulumisayo upeter kopeter ntunene
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. iVoice of America ithi izizalwane zaseNigeria ezilabantwana abakwele Ukraine zitshengisele esigodlweni seRussia izolo zisola lelo lizwe ngokuhlasela ele Ukraine. Umsakazo munye uthi abesifazana bakwele Cameroon labo sebengena kumaqembu alwisana lezikliwi zeBoko Haram. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo edale lephalamende namuhla owe-State of the Union lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kwe-Ukraine ngele Russia. Umbiko wakhe lo uza ngesikhathi impi eqalwe ngumongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin iqhubeka kwele Ukraine. Izolo iUnited Nations yenze umhlangano ngalolu daba, amazwe amaningi asola iRussia njalo akhuthaza ukukhulumisana ukuze kuqedwe impi. Umhlangano lo wenziwe ngesiphangiphangi ngemva kokuba uPutin etshele amabutho akhe aphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Ebuzwa zintatheli izindaba izolo ukuthi uZulu weMelika kumele ethuke na njengoba uPutin esekhuluma ngezikhali zempubhiso, uBiden uthe cha ngokubika kwephephandaba leThe Hill. EleMelika labangane balo bethesa eleRussia izijeziso zenotho phezu kwalimpi. Izolo khona inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA kanye lelawula ezenguqu kuzwekazi leEurope iUEFA zixotshele Russia kumincintiswano yaso. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Akusarayithanga lapha ngoba sibona impilo e-Ukraine ama-pundits or ama-generals akudala abesithi i-Ukraine vele bebebancinci and then i-power ye-Russia was going to completely annihilate them. But into esingabona singabuyela emuva siyabona ukuthi uNapoleon wayesithi yena umongameli weFrance in the 17th century wayekhuluma esithi morale in war is like 3 people to 1. So sibona lapha ama-Ukrainians belwela lapha abahlala khona, lapha abavela khona, lapha kulaba obaba labokhokho babo, and they have a fight in this thing. So into engiyibonayo lapha iRussia ibingalungiselelanga, la mazwe wonke even iAmerika bebengabona ukuthi iUkraine were this determined to have amabutho plus i-self-defense with local people abangazake babambe izikhali in their life.
Umongameli Biden uthi lanxa uPutin sekhuluma ngezikhali zempubhiso, abantu beMelika akumelanga bethuke. Uyamthemba yini?
Hayi, mina lami angisakuthembi lokho ngoba sibona uPutin is very unpredictable. Singabona i-war in Angola leyana the Boer War versus the Angolans, kulama Cubans laphana. U-General Magnus Malan wayesithi yena ngendaba zona lezo ukuthi ma ungakwazi ukuthi the general on the other side ucabangani, it's very, very unpredictable ukuthi uzajika ziphi izikhali in the war. The possibility of a nuclear war lo Putin must not be put aside ngoba sibona ukuthi laba ama-Russians they are using different methodology ngoba impi yangkhona isamanga kuhle on their behalf.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF uMnumzana Mboneni Ncube ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo uchiye umntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana isivumelwano le-Apex Council. Kodwa abanye ababalisi bathi kabakwamukeli lokhu. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Union ePhalamende yelizwe lakhe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.